siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazo muhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kungoku sithele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi sithele sitshontshiwe ngukulumende otshontshe izimali ozantiyo flow owa-2016 billion.
Enye yenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa isikhudaze amalunga ayo ukuthi engafaki imali emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha.
Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube basola ukutshengisela okuqoqwa ngabatsha bezanu-PF njengendlela yokuveza usekelo kumongameli Mgabe. Kuyaqhubeka ukufuthelana phezu kohlelo lukahulumende olokufungisa abantwana besikolo lokuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network isikhudaze amalunga ayo kanye loZulu ukuthi bekhiphe imali zabo emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Promise Mkhonazi uthi abalezimali emakhaya bengaze bazihambisa emabhanga.
Lokhu kubangelwa isinqumo esithethwe nguhulumende engazange akhulumisane labantu lapho ezizothi uhulumende useletha enye imali engaqondakaliyo ukuthi imali bani ethiwa yi-bond note, ngothiwa i-bond paper, ngothiwa i-bond note. So asikazwisisi ukuthi ngithi i-bond note leyi sebezakhupha imali zethina ama-US dollars emabhanga bekhathi sukufika amaphepha abo kumbe kuhamba njani. So sithe abantu bethu kabakhuphe imali zabo ngokuphangisa emabhanga njalo laba de befuna ukuyazifaka emabhanga bake bame kuhlola ukuthi kuyini
aliboni yini ukuthi lokhu kuza kwenza imali silele ngamandla ngoba abantu sebeyikhiphe emabhanga.
Kungoku ukuthi silele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi silele sitshontshiwe ngukulumende otshontshe izimali ozantiyo flow owa-2016 billion. Imali silela hathi ngenxa yabantu sizakutho ukuthi imali silela nani nesokuthi uhulumende wathatha imali 16 billion ayazakali ukuthi eyangabi njalo uyakwazi ukuthi ngo-2008 abantu balahlekelwe izimali zisemabhanga uhulumende sekukhulu kusuka kuzimdola esiya ku-US dollar. So asifuna ukuthi isehlakalo sinjalo siphinde siwele abantu futhi.
Kuyini elikusolayo ngama-bond notes la? Uchazisile usiba lukhulu webhange elikhulu ukuthi ayisikho ukuthi useletha idola leZimbabwe.
Ama-bond note lawa siyakwazi ukuthi kukhona abantu bazaye bake bafake i-bond note ebhenki bafake ama-US dollar. So abantu bakhayela ukuthi nxa besiya kudidrowa imali zabantu ukuthola ama-US dollar. Kodwa uhulumende sekuqathamela abantu ukuthi nxa besiya kudidrowa abe baqhubeka ama-bond note bayezingawaziyo ukuthi aze ahamba njani. Njengatho nginika umzekeliso we-history emuhalafana ukuthi sathola sesilahlekelwa imali eningi isemabhangeni ngama-US dollar. Njalo uyakwazi ukuthi ama-bearer check abekhona before kuseso nogono abe ngelamke ngeqondileyo abetshintsha ivalu yayo ngelanga ngelanga. So siye sabona ama-bond paper lawa angagcina senza njalo okungaba yinto yokuthi abantu bathume basebelahlekele bese besibuze thina njengabakhokheli ukuthi hawu lalenge yami kusicela ukuthi uthi njengabantu abathengisa ezidaladeni singafaki imali emabhanga kungakaqathi ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Promise Mkhonazi isikhulumeli senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi uhlelo lwabo lokungena esitaladeni betshengisela usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe luza kwenziwa ngelanga le Africa Day mhla ka 25 kulinyanga. Bathi bakhethe ilanga leli ngoba umgabe engumuntu ohlonitshwayo kakhulu ezwekazi le-Afrika. Kodwa osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Thokozani Sileya uthi kuyayangisa ukuthi ontanga be-ZANU-PF bazigqaja ngomgabe yena esebulele ilizwe.
Sina lolu daba abalenzayo ama ontanga be-ZANU-PF kasilubone ukuthi ludaba oluqakatheke kakhulu. Ukukhulisa kwabo abakwenza umnumzana umgabe kasikuboni ngoba kathesi njengabontanga be-Zimbabwe sithwele nzima imisebenzi kayikho. Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga be-Zimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe esalilwelayo salithatha embusweni obandlulula ngo-1980.
Obathi uMongameli Mugabe yingwenya ngumuntu ohloniphekayo kakhulu ezwekazi le-Afrika yikho imatshi yabo le bezayenza ngelanga le-Africa Day. Othini ngalokho?
Mina ukuba yingwenya kwakhe kangunanzeleli baba ngoba ungakhangela kathesi bona mhlawumbe ubukhulu bakhe abamkhulisa bona ukuthi ngumuntu ogugileyo mhlawumbe e-Afrika lapho mhlawumbe kwabamqakathekisayo kodwa ubukhulu bakhe kwezokuphatha ilizwe mina kambuboni ngoba ucikize ilizwe walihlakaza okweminyaka engu-36 so ubukhulu ababutshoyo mina kambuboni lapha ngaphandle kobudala kuphela ukuthi useluphele ngumuntu osomele ayihlale ekhaphumule.
Bathi uthuthukise uZulu weZimbabwe kakhulu kwezenotho sikhangela umthetho we-indigenization sikhangela umhlabathi abathi umgabe uphe uZulu weZimbabwe.
Lokho ke iqiniso likhona ukuthi abantu be-ZANU-PF ngabafuna ukuthi bakhulume into eliqiniso. Ungakhangela umthetho we-indigenization yiwo osuke wasibulalela umkhonomi welizwe ngoba usuke wasubalekisa abantu akade befuna ukuthi bezo-investa kumbe ngithi bezovula ezamabhizimusi eZimbabwe ukuze ontanga beZimbabwe bathole imisebenzi. Indaba yabo e-51% yana ihle yabalekisa wonke umuntu okade lesifiso sokuthi angene elizweni ayenze amabhizimusi. Ungakhangela ekupheni umhlabathi akade bekwenza bebesipha abantu ngecele kwezombusazwe and ungakhangela ukuthi amapulazi bathese bawathethe kakulalutho abalwenzileyo ngaphandle kokuthi bafike baquma incingo emapulazini kathesi inyamazana sezigcwala emgwaqweni yikho sokugcina sokuthiba nama-accident amaningi and bayehluleka ukuthi balime ukudla kokuthi baziphilise bona kathesi eZimbabwe sesiphila ngokudla kokucela into ebesingayenzi eminyakeni edlulileyo. So mbonani into abayithokozelelayo bathokozelela nje ukuthi umongameli umgabe ubhidlize ilizwe kuphela.
Umnumzana Thokozani Sileya ngosakhulayo webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Baqhubeka bethukuthele abantu abaningi phezu kwesifungo sikahulumende esibamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe elizwe. Abanye abazali sebelobele abaphathi izincwadi bebazisa ukuthi abafuna abantwababo babe yingxenye yalolu hlelo. Omunye wabo yisiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu, yena otshengisele esitaladeni zakoBulawayo izolo lamanye amalunga enhlanganiso yakhe besolalo luhlelo.
Abantu abethu bayanqindezela bafundiswa amandla. Ungakhangela futhi i-grade nale yakhuluma ukuthi khona abantu abethu zindlalifa zomnotho weZimbabwe esingathi ngama-natural resources. Eqinisweni nxa sikhangela akusiko qiniso lokhu. Abantu abethu bayabayanga ngenxa yokuthi ama-natural resources weZimbabwe adlaliswa. Sakhaya ama-diamonds sikhangele yonke nje ama-natural resources akhona eZimbabwe asetshenziswe anothisa bona ababusi abalutshwane. So asivumelana nokuthi abantu abethu bayazihawulela kodwa ke sebesephethe ifunga ukukhuluma amanga nsuku zonke. Sese silandelela kakhulu udaba emigrants mathebenza lesikhathi kahle. I-pledge leyi iyafundisa abantu abethu khona bazaqhubukela phambili behlonipha omama labo abafana nesikhathi sempi enkululeko nangethimurenga umvukela. Thina-ke sithunuka lokho esindebeleni kakhulukazi imigrants lemathebeleni ngani ngoba before ukhulumende okhona lo mongameli okhona waphatheka ebuyeleni kwabantu bema-Trailand ne-Midlands. Over 20,000 people ababulawayo kodwa kukhulunywela ngabo. So ngezinye indlela abantwana abaningi uyathola ukuthi kathi bahluphe ema-Trailand ne-Midlands ngenxa yokuthi wona abazali babo ababazintandane asingathi ngama-victims egukhulawunti abazali bababulawayo ngela mathuna abazange babe lama-bicycle la abantwana.
Umphathintambo obona ngemfundo yaphansi umnumzana Dokora uthi yena abangavumelani la lolu hlelo bangaluphikisa emthethwandaba lingaba seliwathethe lawo manyathelo na
inyathelo esinokulenza ngoba ngakhanyanzela njengenhlani seyiwebela amanye ama-civic obulawayo besikhangelele kuthiwa khesi sisakhalethi simisa abantu abethu ezikoleni ukuthi bengakwenzi lokho abaningi bethu abantwana besanisile ngikhuluma mlana ngokuphesela lingahambisa incwadi esikole kamanibetimasa ngathi ngitolisayene la owamntwana kasiyaphatheke okungangokuthi nxa abanye abantwana besakho asenzi wamntwana kayi asemhlala eklasini lapha ukuqenda indlela yokuthi silungiseli ama-petition okuya emthethwandaba sivele sizahamba emthethwandaba udokoro yena ngokwakho samuze ekhuluma ngokuthi wena yeyasoma abalathwalele wona ku-PM yes akuphemble kodwa nxa ekuphemble kuthule kwi-constitution enjalo akula ndaba lapho kodwa lokho kuthi akuhlabelisa abantu abethu into esingavumelani nayo.
Unkosazana Makoto ngamahlango isiphathamandla sehoza sixoxela ngobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kengelifake kancane ezandleni zikaSthandekile Mhlanga weStudio 7 esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo loNkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZCTU olwe Women's Advisory Council. Sicubungula esiphathelane labesifazana kunhlelo zokukhokhela. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Siyazama sibili ukuthi sibancedise omama. Kathi uhlupho yilona lokuthi omama lokhu besayesaba ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bazakale ukuthi bona bangamalunga awe-TDU. Okunye sibesikuzamayo ukuthi sibancedise ukuthi khona ukuthi omama bathathe ama-positions awe-leadership kumbe esingakuthi ngama-decision making positions from i-workers committee level emsebenzini. Bebe lawo ngama-chairperson hatsho ukuthi bebe ngama-committee member. Why isitsho njalo? Nxa besiyabhagena kumbe nxa besiyakhuluma lomkathi befuna ukuyengezelela ikolo kumbe befuna ukuyafundisisa ama-conditions omsebenzi wabo, umama nxa ene-chairperson uzakhuluma naye akhulume nama-issues asupha omama. Sisuka ku-workers committee sithi omama labo kabathathe ama-positions even kuma-unions abo national babe ngama-president nokuthi ukuthi khona babe ngama-workers kube ngama-committee members kumbe babe ngama-national executive members. Ngingalinika umzekeliso ngami, mina ngikhuluma ngithi ngingusecretary wabomama eZimbabwe Congress of Trade Union iZimbabwe yonke jikelele, ngiphinde ngibe ngu-president we-Commercial Workers Union of Zimbabwe. Okuyikho endibona ukuthi abanomama abaningi now they are being inspired, babebona engazane umsebenzi wenzima kunzima sikile kodwa kuyabe kufuna ini i-determination ukuthi umuntu abophe ziqine ngoba akuthisa ngaphandle lapho ukuthi uyehlala etafuleni lakho kulamadoda khona ingweko sisikhathi yabo uyi-one umama. Like for example i-national executive yani we about 16 of which only 5 are women.
Kodwa bona obaba babathatha njani omama basezikhundleni, kusetshenzelwana kuhle yini?
Hayi, mina ngingathi ngibone ngazani sokudlulile ngoba ungakhangela ukuze ungene esikhundleni sona leso kuma-congress akhona kuyabe kugcwele obaba. So ungabona obaba sebekuvotela ukuthi funa umama lowa ukuthi ayekuba ngu-president, kusho ukuthi bayabeloku abakubonileyo ama-qualities ababewabonile ukuthi umama lwana angayenelisa ukukhokhela ugadla lolu kungela problem. Obaba sebekubona labo ukuthi omama beyenelisa ukwenza okwenziwa ngabo baba, akula difference. I-difference nje ukuthi omunye ngomama omunye ngubaba. kodwa ingqondo kazilazi azinakuthi uyishimele kumbiyileni.
Ungabatshela liphi abesifazana laba balokhu besesaba ukuthi bathathe isikhundla eziphezulu kumbe bangene emncintiswaneni lowo wokuthi bekhethwe enhlanganisweni ezijiyeneyo la kumabandla ezombusaso?
Kubomama bonke elizweni lonke jikelele, whether ku-trade union, whether ku-politics, whether kuma-church, kuma-civil society, asikhulumeni sithatheni izikhundla ngoba ekushoneni kathi umusha mugazi, umuzi ngumama. Umuzi ongena mama awungeke ume. So even umveni kuba ngu-president welizwe, I think sekuyisikhathi sokuthi lathi sike sibe no-president owumama ongakhokhela ilizwe leli, then asize sibe nama-president lawo esinawo. Ngoba umama phela, omama bahlelekile baye bekwazi ukuthi izinto zihamba so zihamba njalo. Ukuhlela lokhuyana akuna mama ongadla umntwana elambile. Okokuqala umama uyacabanga umntwana, then yena ebesesile. Ngifuna ukuyenkareja omama bonke ukuthi bephume bengayisali, akunalutho oluhluphayo. Nga obaba sebekubonile ukuthi wena uyakwanza ukwenza, asingadisappointini obaba, asithatheni izikhundla zona ziyana, sisebenze side by side nabo baba bona labo. Sizabona ilizwe lethu lithuthuka, sizabona le ngaja esiphuma kizo zithuthuka, even namabanda sizabona ethuthuka.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Big Nazi bavala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Likhumbule ukuthi kusasa lilanga le Mother's Day. Libahloniphe omama benu njalo libathande besaphila. Vakasindi ndomuda kwazo meyangu, Happy Mother's Day. Lakubo bonke omama labangangizaliyo ngithi kini, Happy Mother's Day. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.